Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eBeju likaZulu isimangale emapholiseni emaphisa phezu kokudilizwa njalo kwelitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazo yogugurawundi. Leli litshe lidilizwe kunsukwana esanda kwedlula. Akusiko kwakuqala ukuthi lidilizwe leli litshe. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla salenhlanganiso uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ilitshe leli ngelesine lidilizwa okumangala ngokwesithathu esikwenzileyo. Ekumangaleni kwethu kwesibili akukabi lomuntu owabanjwayo. Ngelesine eBhalakwe kodwa saphinda safaka amanye amabili enkabazwe esilobela lawo wadilizwa, so singathi sokudilizwe amatshe angusikisi.
Amapholisa atheni ngalolu daba?
Amapholisa asibuzile ukubana sicabangela bani, sabatshela ukubana sicabangela ama-CIO. Yiwo esicabanga ukuthi angabe edilizile leyo nto ngezizathu zokubana yibo isikhathi sonke odabelokhe bezama ukwenqabela ukubana sakhe lelo litshe. So bathe bona bazahambisa ukumangala kwethu ekhezi ngoba bayisaposti yekhezi, then ke sizathola khona i-CR number.
Izakhamizi ke zona zithini njalo engaba ekhona na obonileyo ukuthi ngubani oyenze lokho?
Zimangile, zidanile, kodwa kakusazethusi, kakusazethusi. Izakhamizi hayi kazimbonanga umuntu wadilizayo, kodwa yizo ezasifonelayo zisitshela ukubana sokulomonakalo. Satshelwa izakhamizi ezikuyona lona umama.
Kuyini okungaba kusetshenzisiwe ekudilizeni ilitshe leli ngoba siyibone lihlakaziwe sokuyiziqephuqephu?
Eqiniseni kangikwazi ukuba ngabe besebenziseni, kodwa engikubonileyo yokuthi engxenye bangabe babophela emoteni bahudula ngoba ezinye insimbi ziqamukile zisele khonapha. Ngicabanga ukuthi kungabe basebenzisa imota ukuthi bekwatule leyaninto.
Hello-ke, nguMnumzana Mbuso Fuzwayo, umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu iBeju likaZulu obexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotendani kuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.